isinqumo esithethwe lidale lesenethi esokuthi umnumzana uDonald Trump akabuye azoletha ubufakazi azobuzwa mayelana ngalokho okwenzakalayo, nxa besithi akabuye kungumthetho khona ukuthi kufanele ukuthi abuye, umtshengisele ukuthi akekho umuntu phezulu komthetho. Njalo umuntu nxa kuukuthi uyabandakanyeka entweni ithize kufanele ukuthi abuye azobuzwa kwazele ukuthi kutholakale kahle ukuthi okuyikho kwahamba okwenzakalayo kuyini, iloba nje ezinye zempawu zakhona zalokho okwenzakalayo belapho. Sekungenzeka ukuthi nxa bengathi bayamletha kube nokungahlaliseki kuhle, ngoba uDonald Trump asingakholi ukuthi basesekhona abantu abamesekelayo. Njalo kathesi nxa sithi siyakhangela sebebaningi kakhulu abantu abasekela uDonald Trump, ikakhulukazi nxa sikhangela indlela ayephethe ngayo udaba laseRussia. Njalo ukhuluma kakhulu ukuthi yena ngesikhathi esaphethe esaphethe impi yaseRussia yayizange ibe khona, njalo yayingasoze ibe khona ngabe kukuthi yena ukhona osekwenza ukuthi abe labalandeli abaningi kakhulu, okungenza njalo ukuthi kube nomthelela ukuthi nxa bengathi bayambiza lapha kugcina ekugcineni kube ungathi sesiba lokuba lomsindo kakhulu, noma abalandeli bakhe sebegcina sebebuya njalo bezeboycotta le nto ukuvusa umsindo ukuthi le nto le ingabi into engahamba iqhubekele phambili ngendlela idale lesenethi elifuna ngakhona ukuthi kwenzakale ngakhona.
Ngokubona kwakho, ubufakazi abathi bukhona buyakhomba na ukubana lo owayengumongameli uTrump egcine ebotshwa, ubona kusenzakala yini lokho?
Angiboni babugande ukuthi ubufakazi lobo bukhona bungagcina busenza ukuthi uDonald Trump abotshwe. Engingakubona nje ukuthi nxa mhlambe bengaze bemthole lecala sokungabe lesizumbulo semali thize abangamgweba sona ukuthi abhadale leyo mali ahlawule lokho akwenzayo noma lokho akudalayo ngenkulumo zakhe owagcina kusenza ukuthi kube lomonakalo ofana nalo esawubonayo. Kodwa-ke yena ukuthi aye ejele angibona ukuthi lokho kungenzakala, ngoba njalo asingakhohlwa ukuthi indaba zepolitiki lezi zinzima kakhulu. Njalo uDonald Trump lakathesi abebandla lakhe lokho besesekhona abamsekelayo, njalo bakhona abangakuboniyo okubi akwenzayo ngoba basamela kakhulu kulokho afanelane lakho.